So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba lapho elingali khona olamukela umsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 9 Nhlangula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izolo kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane le-coronavirus, abahlanu babo abavele kwele South Africa batholakala belalo osekukhuphule inani labo elizweni laba yi-287.
Ukuthi bahlanganise abantu kukhangelalwe lalesi sifo se-coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu.
Kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ukwenqaba igcikwane le coronavirus na?
Igcikwane leli kalikho lapha eZimbabwe la. Igcikwane leli livela ngaphandle kwelizwe.
Ukuthengisela phezu kokubulawa kwabensundu ngamapholisa sokusabalele umhlaba wonke jikelele.
Kodwa ke emalangeni adlulileyo siye sabona ukutshengisela ukuye kwagcwala nje ilizwe lonke, iNgilandi yonke nje ngokuphelele.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Izolo kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane le-coronavirus, abahlanu babo abavele kwele South Africa batholakala belalo osekukhuphule inani labo elizweni laba yi-287. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulo yedwa esigabeni seMashonaland obele gcikwane leli kodwa sesindile. Abalichumi lanye abesigaba seMaswingo labo babikwa sebesindile. Kusenjalo, uhulumende uthi ikomiti edalela eParliament ebona ngezemithetho izabuthanisa uzulu ezigabeni ezijeneyo zelizwe kuqala mhla ka-15 kulinyanga kusiyafika mhla ka-19. Isizwa imbono yakhe ngokuguqulwa kwesekelo sombuso welizwe okuzanywa libandla elibusayo phansi kwe-Constitutional Amendment No. 2. Iningi lithi kudida ingqondo ukuthi uhulumende ugijimelane ukubuthanisa abantu khona kule ngozi yokuthelelana igcikwane le-coronavirus. UZulu uthi ukubuthaniswa kwabantu lokhu kuzabangela ukuthi igcikwane leli limemetheke ngamandla. Ukuguqulwa kwesekelo sombuso lokhu kusolwa ngabaningi abathi ibandla le-ZANU-PF lizama ukupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla aphindiweyo. Ingaphumelela linguquko, uMnangagwa uzaba lelungelo lokukhetha abahluleli bemthethwandaba lomchuchisi omkhulu engakhulumisa nanga la muntu. Uzaba njalo lelungelo lokukhetha abaphathi ntambo bakahulumende abanengi kwedlula labo abavunyelwa phansi komthetho okwamanje. Kule migqa engamachumi amabili lasikhombisa uhulumende afuna ukuyiguqula kusisekelo sombuso lesi esiphasiswe nguZulu nesilinganiso phose sokungamachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 94.49% ngomnyaka ka-2013 kukhetho lwe-referendum. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust uMnumzana Vumani Ndlovu, yena othi imbuthano kahulumende le izabangela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus.
Ukuthi bahlanganise abantu kukhangelalwe lalesi sifo se-coronavirus kuyisimanga esikhulu kakhulu, kudida ingqondo ukuthi bangenwe yini, njalo bajongeni ngakho khona lokho. Sibuye sikhangele futhi ukuthi empeleni bakhangelele ukuthi abantu bazenelisa yini ku-attend ama-meetings abo lawo. Ngibona ngani ngabantu nje abadlalayo abafuna ukuthi kuthiwa i-process yadlula, ba-consult abantu bekwazi mhlophe ukuthi akula muntu oza-attend ama-meetings abo nalabo abantu bayesaba. Abantu abalaso isibindi sokuthi bayebuthana bebuthanela into efana lale leyo iParliament iyakwazi ukuthi abantu kwabasoze baathende ifuna nje ukuthi idlulise kuthiwe ya consulta bekwazi mhlophe ukuthi akulalutho uzananzelela futhi ukuthi emakhaya imhlangano efana lale idependa kakhulu ekusebenzeni kwecivic society kuyiyegqugquzela abantu ukuthi beathende kade sicivic society imile ngokubana inaka izinqumo zokuthi abantu bengabuthani ngalesi sikhathi se-coronavirus kulusizi kakhulu ukubona ubukhokheli okuyibo obukhangelelwe ukuthi buhambe phambili ekuthonyeni ukuthi abantu bangaze babuthana bavikelele umkhuhlane bukhona busiba yibo abafuna ukubuthanisa abantu ngalesi sikhathi
Abanye bathi inguquko edingwa nguhulumende iza kupha uMongameli Mnangagwa amandla okubusa njengontando kayiphikiswa njengenkosi yikho nje sekichikijima khona kule ngozi ye-coronavirus. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
Eqinisweni kunika umongameli welizwe amandla amaningi njalo kuyayitshintsha iconstitution zafumana ukuthi kulama amendments afika 27 okumele kutshintshwe izinto eziningi ezizo ezavunywa ngabantu ukuthi kazigcizelelwe kuconstitution ngo-2013 kusuka kube lezigamba eziningi eziyizo ezazisolwa ngabantu nxa babeqala ukwenza iconstitution ngo-2013 kuyibo okuyikho kwaletha umfutho ukuthi iconstitution ibe khona entsha ka-2013 so nxa kuyatshintshatshintshwa zonke lezi zinto umongameli ugcina sesiba le mandla abe la mandla ukuthi kube nguye o-appoint o-vice president abe la mandla okuthi angaboleka izimali kungazange kwa-approva iparliament lokunye okuninginingi okusuka kulimaze iconstitution evele iyiwe ekhona abantu abathi yiyo indlela abafuna ukuthi bakhokhelwe ngayo kungakho ke yikho iCivic Society besola lesi sinqumo ngokubana lesi sinqumo sesiphikisana lalokho kwathiwa ngabantu ngo-2013 ngokubana izinto eziningi sezitshintshwa totally sokunika amandla wonke ku-president uzafumana ukuthi indaba efana lokukhethwa kwabo chief justice konke sokufakwa ezandleni zika-president kakusela ama-interviews aza kwenziwa izinto eziningi sezisemandleni akhe
umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust ubexoxa le studio 7 esecingweni umphathi ntambo wezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi kanye labebandla lezana PF bayakulandula ukuthi bazama ukuguqula isekelo sombuso ngoba befuna ukupha umongameli Emmerson Mnangagwa amandla amanengi
Yebo 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 thakazo muhle liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki onke ngo-8 kusiya ku-9 PM namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus ngesikhathi kungakabekwa usuku lokuvulwa kwezikolo eZimbabwe sihlolisisa njalo imisebenzi yabatsha enceda abaswelayo ilizwe lilwisana lokumemetheka kwe-COVID-19 Silusiza ukuthi ngeke lene lisi ungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini noma kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hove khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama
Kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ukwenqabeleni igcikwane le-coronavirus na Lo ngumbuzo abanye asebezubuza wona ngoba indawo ezigcinwa abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe ama-quarantine centers ngesiNgisi asezindawo lapho leli gcikwane eselihlanyelwa khona ngoba abantu bephoselwa ndawonye beminyene. Okunye osekudalela umbuzo indlela ukukhangelwa ngayo ukuthi umuntu engaba ele gcikwane leli na kumbe hatshi ngokuhlola ukuthi umzimba wakhe uyabe uchisa okunganani nxa lapho efika kwezinye indawo. Omunye wabasola lokhu ngumnumzana Maxim Gandla isakhamuzi sakobulawayo njalo owalwa impi yenkululeko.
Kodwa okusegcekeni esikubona ngawethu amehlo thina esibona lokho esiku lockdown igcikwane leli kalikho lapha eZimbabwe lapha. igcokane leli livela ngaphandle kwelizwe kubona labo kuthiwa khona bavela kumbe ngama-detainees kumbe ngabadiphothwayo kumbe ngabasemajeli ngoba kulakwesemajeli lapho kuthiwa bakhona labo abalakho lokhu okuyinto lokhu kodwa-ke isimanga lanxa kuthiwa khona kuyakhwela inani lakhona liyakhwela liya phezulu okusuka kuhluphe khona lapha yukuthi kanti nxa likhwela lisiya phezulu kube sokuthiwa khona khathesi kwehlile kulabantu abasebe-rikhavile barikhava njani bengalatshwanga umbuzo omkhulu igcikwane leli nxa likhona leli kathi lona silibamba ngani ikhithi yangikhona silayo yini yokubamba igcikwane leli sibe sesiswela umuthi wokwelapha abantu beze besile bodwa kuthiwa khona abarikhaviri abaseleyo ngabangaka itemperature le kede ngibona abanye ngazani bakhangela kukhulu ngento yakhona bebekhangela ngalokho umtshina kwema-temperature lokhu nxa kwa-above 38 or 39 to 40 kuhle kuthiwa khona hhayi awuphilanga kathi i-stress iba le ma-percentage amangaki labantu laba abale-asima labantu abale-flu bebulawa ngamakhanda yinto yona le engazani ayimphathi kuhle mina an individual ngoba sithole ukuthi khona umkhuhlane wona lowo wegcikwane leli awelatshwa elizweni leyi or across the world ngaphandle kwemadagaski le-tanzania lalangapha kulokhu zini ngapha i-rwanda amazwe lawo mbona zani basebezimela nje ukuthi bazilungisela lokhu kwinto ngemithi nje yesintu kumbe yonale bayibonayo so lokhu ngakezake sikutsho lokhu ukuthi khona into le kayelapheki kuyelapheka lokhu ngiflu leyana eyabi khona laphana kumbe lokukhwehlela kumbe isihlabo nje
manje ubona ungani uhulumende akwenzayo kungaphathisa yini ukwehlisa inani lalabo abatholakala bele gcikwane le-coronavirus
uhulumende kusegcekeni lapho ukuthi khona uzakwehlisa lokhu kumele kwehliswe lokhu ngokuthi abantu bethole ukudla khona lokhu ukuthi abantu bengahambihambi laphana lalaphana nje ukuthelelana imikhuhlane yona le nje yeflu kuyehla lokho kuyinto lokhu kodwa nje i-social distance yona le ekhulunywa ngayo yona leyi izanceda ngoba umuntu angama phansi kwakhe nathi utshwala laphana uyezwa ukuthi umuntu lunathi utshwala so uhulumende kavale utshwala lobu kavale legwayi lele libhenywayo leli kunye lembanji amamaski lana nxa umi phansi komuntu thina sisemabhasini lapha uyezwa ukuthi umuntu lo uvela nathi utshwala lo uyezwa so le quarantine yona liyane ukuthi abantu abahlale besezindlini kumbe besendaweni ezivalelweyo ngale behlale ezindlini kuyanceda khona lokhuyana bona laba abantu laba bengahambihambi laba banathi utshwala kumi madagaski leyo iyazelaphela lo mithi yayo lokhu ukuthi khona uhulumende elandelele lokho kwe-world health organization angwamanga lokhuyana ngoba ngwamakhiwa lokhu
umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo njalo walwa impi yenkululeko ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekhona le kobulawayo Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukanhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi imoda yomsekeli webandla le-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Gilbert Bwende iphoselwe ibhomba lepetulo yatsha emzini wakhe weBelvedere eHarare. UBwende utshelele liphephandaba ukuthi useke wathola imlayezo imcebisa ukuthi achiye ukusekela oDouglas Monzora labo Thokozani Khuphe.
Iphephandaba leChronicle lithi umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe usuzaqala kulandelwa ukuvalwa kwelizwe ngenxa yegcikwane leCoronavirus. Iqula ebelikhokhelwa umphathi ntambo wezokwethekelelwa umnumzana Mangaliso Ndlovu belisedolobheni leVictoria Falls izolo phambilini kokuvulwa kwemisebenzi yokwethekelelwa kwelizwe. Iphephandaba leHerald lithi owake waba ngumphathi ntambo wezamandla umnumzana Sam Undenge usezahlala ejele okweminyaka emibili kulandela kulahlwa kwesicelo sakhe sokuthi isigwebo asiphiwayo phezu kwecala lakhe silahlwe. UUndenge watholwa elecala lokukhetha inkampani ukuthi isebenze ithenda ngesilungu ingalandelwanga. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Selibingelela beStudio 7 abasakazi bonke nabalaleli bonke imampofu njengabathi bayitaba ngamademokrasi MTC kachamisa abathi balwele democracy. Iyomangalisa ukuthi democracy yakhona ikuphi lokho engena esikhondleni ngodlakela ngempi funa ubulala ukhophe. Siyababona nanamhlanje baqhubeka ngazo izimpi zakhona alaba bayangisa laba abantwana bakamgabe kenje vele umgabe G4 wayeshiye ezandleni zakhe yikho bebehamba ngezeluleko zikamgabe nokwenza kwamgabe bayangisa njani bayangisa udlakela lolo abalwenzayo lolo kuvele kubonakale ngisho nabasekeli bakhe bonke noma bekhuluma abantu bezimpi nodlakela bayangisa lokho pho ngabusa umgabe ozabangcono phela kunaye phela umgabe omncane lo osakhula lo oshamisa bayangisa lokho abakwenzayo. So ngiyabonga ngithi abaxekane le nto zodlakela oshamisa.
Yesalibonani basazi beStudio 7 njani likhuluma lo John Walker eBotswana. Ntanda uPaula ngodaba lokamakhuphe. Umakhuphe akeyeke umkhuba wakhe owezano. Siyakwazi ukuthi umakhuphe uyizano ngokwakhe. So engasidisturbi ebandleni lethu lika baba uChamisa. Ngoba siyakwazi ukuthi vele yena uyizano. Konke lokho okwenzayo siyakwazi ukuthi uthengwe izano yethu enze khona lokho. Kodwa ngeqiniso nangamandla iMDC kaChamisa elawo umakhuphe akulanto ozayenza. Njalo umakhuphe akulamuntu ozafa wambusa. Akulamuntu ozafa wamvotela. Njalo kasozebe le support engaye kaChamisa ekufuna ukudisturb nje. Ngoba vele siyakwazi ukuthi izano imnike inqwabanqwaba zemali. So akakame ukufuna ukusidisturba ebandleni lethu. Ngiyabonga
balalele bahle beStudio 7 lentatheri zindaba. Siyabonga, ngithanda ukuthi ngibonise lokhu kafitshane. Uhlupho esilubona ekhaya laphana kuhlukuluzwa kwamalunga e-opposition party kakhulu yona i-MDC Alliance silo hlupho oluncinyane, luhlupho olungeke luphelele kiyo futhi. Okuswelakala ukuthi thina njengamazimbabweni esikhona sinanzelele ukuthi yithi esisengozini. Ludinga futhi ukubambana kwethu thina abantu, kungalani le mpala, kungalani le mhlobo, kungalani lokuthi wena uvela ngaphi. Dingeka ukuthi sibambane khathesi kulamathuba okuthi abantu babhalise, abantu babhalise kakhulu esisemazweni aphandle. Bona abasemazweni eBotswana, South Africa, Zambia, Mozambique, asibhaliseni ukuvota. I-election ezayo nxa isiza silisebenzisa ithuba lethu lokuthi sivote. Sithi lanxa siba khona ekukhononeni sikhonone sivotile. Singabantu abaningi kakhulu esemazweni angomakhelwane, kodwa nxa singavoti sifana nawo lokuthi siyazincindezela thina. Singalibali ngamaphemithi lawa esiwaphetheyo abanye vele kasila lezincwajana lezi. Abanye siphethe amabhasi esingeke saveze emapholiseni. Kumele sikunanzelele lokho ukuthi khona thina siyalungisa elethu ilizwe ukuze nxa sesibaleka sibalekele kithi. Singabutheleli futhi lezi mpahla zethu emazweni lapho esingakhanga khona. Sizadubeka ngelanga lokubaleka. Abantu laba ngikhona beseza imithetho yabo izaguquka. Ngikhona beseza labo bezasihlasela futhi cine sesihamba ngenkani. Kodwa lelani lizwe siyedubeka futhi lathi labantu bethu. Ngicela sike sicabangele abantwana, sicabangele lathi ukuthi nxa suka lapha izinto zibhede emazweni esikiwo siyanga siyafika senzeni udubulwana olukhulu ukukhulumendo laphana ngolwethu sonke asilukhangeleni ngokuhlangana ngokubambana siyabonga uSibande Jobek
salibonani 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 ku studio 7 siyabonga linjani badala hayi siyaphila mina igama ngusimahedwa amanyenyeza hayi lapha esikhona madoda siyazama siyancinga kancane kancane lokho simbhekile ulockdown lokho iqhubeke siyaphambili hayi lati siyezwa njengamahungahunga ukuthi kuthiwa abanye bayabuyela emakhaya hayi kodwa mina lapha engikhona hayi angikaboni umuntu obuyela ekhaya abanye lokho bezama 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 kancane kancane bethola ngoba inkalakatha phela yikuthi uthole ukudla uthole lo ungakukhona ukuthi ubhadale ngakho irent ungabona ukuthola lezo zinto hayi at least uyakhona ukuchovachova kancane into eyinkinga nje isikhala ngayo kakhulu ukuthi uhulumende ngawe uyazama iplani kuvulelwe laba abalayitshayo ukuthi kukhona ukudlula amagrosali ahambe kahle ekhaya abantu abethu bayalamba le makhaya akusakhona ukuthi kutholakale anything lanxa ukhona ukuthi ungathumela something ayikho into ekhona ukuhamba waye bengazama ukuthi bahlale phansi amagovernment nje bazama ukudedela kancane iborder kwenze ukuthi nathi sibe ngabantu esikhona ukuthola ukudla okuhambayo kuye emakhaya kulabo abangakhoniyo ngoba abanye kulabadala ekhaya amaxhegu lezalukazi igovernment yakithi kuthiwa iyababonelela kodwa kulanto so ukuthi ngakungcono thina njengoba vela de bevela abanye bethumela emakhaya bakhona ukuthumela lawo bantu baye kudla bathole lokho kudla ngakho bangcono kakhulu yabonga Studio 7 phambili ngomsebenzi madoda
sanibonani baphathi bohlelo leStudio 7 thina siyaphila igama lami uSibusiso Machasi hayi nami bengithi nje ngiphawule hayi isimo esibhekane naso sisemazweni angaphandle isinzima kodwa sekuze cishe kungathi kuyajwayeleka into kwakhona kodwa ke kunzima ngoba izolo bengiye lapha emabhasini e-Powerhouse ngiyobuza ngoba uhulumeni wala e-South Africa akade thina uyavula ezinye izinto bengicabanga ukuthi mhlawumbe uzovula nasemabhoda ngayabuza emabhasini bathi hhayi akukavulwa lokhu kusahamba impahla njalo impahla aziphelela kobulawayo thina masifuna ziye emakhaya besiziphathisa vele zisuke ziyefika emakhaya so ke ngenye impilo enzima kakhulu esibhekane nayo ingawukuthi asazi ukuthi kuyaze kube nini ngoba ngithe ma ngibuza bathi hayi kuyaze ukuthi mhlawumbe uhulumeni yena uma esechazile ukuthi uyavula amabhoda lapho kuyaqala khona ukulayisha amabhasi so yinto engaziwayo ukuthi kuyaze kube nini kodwa ke hayi kufanele sikulandele lokho okukhulunywayo ngoba phela kungaze kube buhlungu enhliziyweni yakho kungaze kube njani kodwa kokusalayo vele kunjalo kunjalo ngeke kushintshe so hayi siyalokhu sithandaza nathi kuNkulunkulu ukuthi asiphephise kuwo lo mkhuhlane njalo kuze kuye kuqonde ngoba lesifo phela sithethe imphefumulo yabantu abaningi kakhulu and namanje lokhu kusahamba abantu emhlabeni so-ke kungezinye indlela nazo zokuthi bezame ukuthi kuphepha abantu kodwa-ke sizobona-ke ukuthi kuyaze kugcine ngani ngiyabonga uSibusiso Elubane
wena makhuphe sicela ukuthi usihloniphe wena mama wena ubona ngani thiwa thina hlupheka kangaka sihlala kwamanye amazwe singabuswa nguwe wena ngoba wena usidla amatezane uphefu kutshona ukugijima uhambe usemzini kamogen tswangirayo usiyakhuluma le ngcwaba ngubani wakutshela wathi umuntu wafaka uyakhuluma wena mhlathi wakho wena mama wena uyasithengisa kuzane uphefu athesi sihlala egangeni lapha kwamanye amazwe sidubeka wena ngoba usisuthu sidla imali yamadiamond usihloniphe wena mama wena thina sibuswa nguwe wena uyezwa njalo sibuswa umuntu okumama njalo awusozwa wathola amavoti wena zwana wena mama usihloniphe wena la mathaka ezane uphefu mhlathi wakho
salibonani balaleli salibonani basakaze Studio 7 gama lami uKK Ncube kuse-South Africa ngapha ngasekoli ngicabanga ukuthi mina umbono wami uthona siyabadinga abantu abanjengabomonzo or abanjengabocommitty abakwazi ukuthi umthetho uyagcinwa basi siyabheka sikhangela ukuthi kona ubaba uchamisa indlela angena ngayo ebukhokheli be-MDC waphula umthetho we-constitution yabo njengeparty waphinde wangalalela futhi i-supreme court so umholi onjani ongalaleliyo ongalandeli njalo umthetho asuke bewubekile epartini kambe nxa engabusa ilizwe lomuntu kalabo ngozi nabo ukuthi uzasuke abuse ngendlela engayona ngoba uthanda kakhulu ukuthi aphambane nomthetho so omonzora labo committee ngibona bezinto enhle kakhulu ekutheni khona bakwazi ukuthi basebenzise umthetho kuyinto ke siyidinga elizweni ukuthi ilizwe libe lomthetho umthetho akanye iparty ilandele iconstitution yabo mina ngibona kuyintenhle kakhulu nyabo
ngiyalibingelela Alec eSouth Africa indaba le MDC yalandle MDCT ukuze ilungiswe kahle labantu laba abahlale phansi babonisane baye kuconference bese kuyakhetha bese beyakhetha ileadership yabo behlangene bendawonye uze baqinqobe baqeda umsindo baqeda ungenela kwezana uPF abenze njalo kuphela bakhulumisane baye kuconference owina yawina odliwa yadliwa kuba laqhwekele phambili ngo-2023 useduze kakhulu so mathi bakwenze before 2021 ephela beseezakwazi ukuqala ukukhampena kuhle
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 isikhangele ezivela ngapha kwelemelika ukutshengisela kwabantu phezu kokubulawa konsundu uGeorge Floyd lipholisa emelika edolobheni leMinnesota kusabalele kumazwe amaningi omhlaba izolo amazwe yagoqela leBritane, South Africa, Brazil lamanye lawo abele nkulungwane zabantu emgwaqweni betshengisela besola ubandlululo olwenziwa abensundu ngabamhlophe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane umnumzana Difa wajabi bango ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kodwa ke emalangeni adlulileyo siye sabona ukutshengisela ukuye kwagcwala nje ilizwe lonke England yonke nje ngokuphelele lapho esize safika sabona khona edrobheni laseBristol lapho kulesithombe khona esomunye umlungu okuthiwa ibizwa kwakuthiwa ngu-Edward Colton. U-Edward Colton lo wazakala kakhulu engomunye owadlala indima enkulu kakhulu ekuthengiseni abantu abamnyama ebenza ama-slaves lapho athengisa khona abantu abayedlula i-84,000 ama-slaves ewathengisela emazweni angentshonalanga. Abantu kube yinto enhle kakhulu njalo ukubona ukuthi abantu kade begqugquzela noma abantu kade beyibo abakhokhela lumzabalazo noma ngithi indlela le kade beprotesta ngayo abaze bafika esimeni sokuthi bafike basidonse istatue sika Edward Colton basidonse basiqamule baqede laphana basishaye basilimaze baqede laphana basithatha basiphosela phakathi komfula othiwa ngu-River Avon. So kutshengisela konkwana ukuthi isimo esesahamba satshintsha noma kungakatshintshi ngendlela thina abantu abamnyama esiyabe sifisa ngakhona kodwa ke likhona ihlekana labanye abelungu noma ngithi abojwabo elimhlophe abasekela noma abazwisisa ukuthi ukucindezelwa komunye umuntu kuyinto embi kakhulu njalo kuyinto engalunganga.
Ya siyananzelela ukuba iningi lalabo abatshengiselayo ngabamhlophe kungako sitshoni lo.
Njengoba ngikhulumile phambilini babugandi ukuthi ukutshengisela lokhu sikubonile and njalo kukhokhelwa ngabamhlophe njengoba sisazi ukuthi abamhlophe yibo kanye abaningi kulawa mazwe angapha asentshonalanga. Ukutshengisela sobala ukuthi sebakunanzelela bakubona ukuthi ukucindezela noma ukuncisha omunye umuntu amathuba noma ukukhangelela phansi omunye umuntu kuyinto engalunganga. Njengendaba yokuthi umlisa uFloyd ukuthi njengoba kade bula wanje ubebulawa ukuthi icala lakhe bekuyini nxa ukuthi icala lakhe kade ekhona befoti ngabe kuthiwa ubotshiwe wakhanjiswa enkantolo wayagwetshwa hatshi ukuthi abulawe ngamapholisa abantu abafanele ukuthi ngabe benza umsebenzi wokuthi babophe hatshi ukuthi benze umsebenzi wokujaja abantu ngoba abalawo ama-qualifications umuntu olama-qualifications ukuthi ajaje umuntu ukuthi ulecala noma akalacala ngumagistrate njalo abala abazange baphiwa ama-powers ukuthi babulale abantu kwathiwa abahambe bayepholisa abantu babophe abantu abayisigilamkhuba babalethe emthethwandaba.
Lona udubo lobandlululo olwabensundu ikakhulu ngamapholisa lunjani khona ngapho kweleBritane?
Isimo sobandlululo babugande ikakhulukazi lapha kwelaseEngland lapha kweleBritane sikhona kodwa ke ngendlela esingakhona kuba izinga lakhona alitshengiseli kakhulu njengendlela esikubona kusenzakala kwamanye amazwe noma phecelezi sithi njengalokho esikubona kusenzakala kwele-America labo Germany lakwamanye amazwe ngendlela abaphatha ngakhona.
Umnumzana Difa wajabi bango isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBritane ubekhuluma ecingweni leStudio 7 nesedolobheni leLondon khona leBritane. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi ke sikhangele inhloko zendaba.
Izolo kulabantu abedlula amakhulu ayisithupha abahlolwe igcikwane le-coronavirus. Abahlanu abavele kwele South Africa batholakala belalo sekukhuphule inani labo elizweni laba yi-287. Kambe uhulumende engaba ethatha amanyathelo abalulekileyo ekwenqabeleni igcikwane le-coronavirus na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.